Salibonani mama sithandekile. Okwenzakalayo kwamanje ngemva kwe-violence ebikhona eMadovu, izimota zeZANU-PF zihambile futhi zayavakatshela umama uManyathi onguye u-chief agent wethu esinaye lapha ababulala khona izinto indlu yakhe. Bahambile khona lapho kuleyo ndawo, imoto ezimbili, bafika kuye bambuza ukuthi kathi mama wena kwenze njani, bathi bathunywe ngu-ED ukuthi khona bazokhangela i-damage enzakeleyo, and leyo damage ngabe zokhangela ukuthi yenzakele njani. Bathi khona mele yena etsho ukuthi hayi ngotsotsi abayibo abangena endlini balutha babulala amawindi endlayo, babulala izinto zonke. Yena wabatshela ukuthi hayi akusibotsotsi, ngabantu bezano abayenze njalo. Bathe besuka lapha bathi kathi wena usapotani, watsho yena mpela ukuthi mina ngisapota i-CCC. Basuka bamchiya. So esikunanzeleleyo ukuthi abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo, bavakatshelwa endaweni zabo. Sibonela senisiza futhi khona umama Aris Moyo la emzini wakhe lokhu evakatshelwa zimota zeZANU-PF. Evakatshelwa imota zeZANU-PF nje ukuthusela abantu, okwenzela ukuthi nxa sisiya ku-election ngeSaturday abantu babe lovalo lokhu becabanga i-violence le eyenzakeleyo ngeMonday eyaseNsiza langeSunday eyaseMadoba. But esikushoyo thina yikuthi noma kule violence noma kunjani, kasibuyele emuva. Thina sifuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe. Thina esikushoyo ukuthi abantu bakithi, bantu bamedobo ewathuka abaphume Saturday ngobuningi bayevota, bevotela i-candidate yabo. Angeke bathi bona betshelwe ngabantu abahlala le eMashonaland abaze bebatshaya ukuthi hayi bebakhethele umuntu omele bamvotele. Bona abantu bakithi kumele bezikhethele i-movement, iphathi abayithandayo, bavotele i-CCC. Ngoba nxa usiyavota ungena wethu ebhokisini, njalo balimuke laba ababalanda bebatshela ukuthi bathi abakwazi ukubhala. Bona kumele bebekwazi ukuthi khona bavotela lapha abathanda khona i-CCC, kanye labantu bensiza kumele bebayangise, bebabonise ukuthi bona bazikhethela ubukhokheli ababufunaka bakhethelwa iZANU-PF. So sihlaba lowo mkhosi ukuthi bantu bakithi sivukeni, bantu bakithi kasizimiseleni, ngoba leyi test ka-2023 election ezayo bazasihlukumeza, bazayenza konke, kodwa uNkulunkulu bakhangele kusasa. Kuzathena i-CCC bekupower, bazathini nxa sebehlangana labantu belimele, bazothini? Ngoba abantu bethu benjela kathi sibasezibhedlela. Laba ama-locals esinabo abazibiza ukuthi ngabezano, sibindi bana abanaso lohlukumeza abantu bakithi, izwi lemele bezibuze so ehlukumeza izihlobo zakhe, ehlukumeza abafowabo ngenxa nje kuphela yokusetshenziswa.